So we see a decent abago VOA in the valley.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasimanda uthi uSenator Galiphani Phugeni owebandla le MDCT wendluleka ukuphendula udaba lokuthi wangena ngudlu na edalela ephalamende engakhethwanga nguZulu.
Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMaphuphe labanye bonke abasephalamende kuni labanye baluza badli.
Kodwa yena uSenator Phugeni uthi uSenator beProportional Representation abanjengaye bakhethwa libandla hathi uZulu njengalokhu okuthiwa umthetho welizwe.
KuSenate lalabo abakuNational Assembly okuthiwa ngabe PR akukhethwa bona, kukhethwa ibandla.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2023 izakhamizi zenkayi leLupane zingamalunga amacha ebandla leMthwakazi Republic Party zithi seziqalisile ukukhankasela leli bandla kulezi zigaba.
Libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufanayo indawo zonke zakomthwakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Galiphani Phugeni webandla le MDCT wehluleka ukuphendula udaba emsakazweni weStudio 7 lokuthi wangena ngudlu edalela ephalamende engakhethwanga nguZulu. UPhugeni wayephendula umbono kamnumzana Prince Dube Kosibanda owaxoxa leStudio 7 ngomvulo utshelela umsakazo ngolwesibili ukuthi kulobandlululo kubandla leMDC Alliance okwabangela ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe athiwe li-dissident. Umnumzana Mafa usithumele umbiko wakhe ngocingo ngesizwe amazwi akhe.
Mahlabe Zulu, uPhugeni kaphendule umbuzo. Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMaphuphe labanye bonke abasephalamende omguni labanye baluza badli. Yikho ke uPhugeni engalethi izinto ezirelevant, izinto ezingahambelani lombuzo. Sithi ubaba uSibanda ubuze watshela abantu wathi iParliament silahle ayiselabuhlobuhlonzi sindlu nje ephukamela umalulwane ngenxa yokuthi abantu abaphakathi kathesi abakhethwanga ngabantu babuye nge-backdoor. Yikho lanamhla lokhu kuliqini uPhugeni engalethi izinto ongabuzwayo uzahamba sekukhulunywa kathi seletha ongani inketo abatshabi ethi ye abatwana besindebeleni lokhu lalokhu. Yinto evele ihlala ikhulunywa ngabantu ukuthi abantu bafundiswe ngendimi zabo. Kaphendule yena ukuthi ubuye njani eSenate, ukhethwe ngubani eSenate. Yibo abantu kathesi abasebencedisana lezana, yibo kathesi laba abantu abafuna izimoto zePollard. Baphethe nzima besithi uMonzola kajoyini iPollard khona bazazuza izimoto. Siyakwazi ukuthi ihistory iyaziphinda. Undaba ningi zithole lo Mzorewa Dotshirawu babambana lo Smith ngo-1979 benza ukuthiwa iRhodesia Zimbabwe International Settlement. Abantu babahlanza. Yikho ke uPhugeni labangani bakhe kabakholise sukuzwa zonezo zikhona ngobabantu abazondele sebesebenzila izano izano iMDCT ngoba abantu sebekwazi ukuthi imithetho yonke emibi bayathula bakhulumi ngakho ngoba bavumelana uMonzora lo Mnangagwa ezimnonzora ehlangana lo Mnangagwa sitha bayakhuluma izinto ezokuvumelana ezokubhidliza ibandla labantu iMDC Alliance siyathaba ukuthi namhlanje izulu wonke sebonile ukuthi ibandla elimela abantu ngubani njalo thina sesifundile kakhulu Southern Africa ukuthi abantu bengahluphani ngemhlobo ngeregion abavote ibangavota bazazikhethela umuntu wabo sifundile Zambia ukuthi akulankitha abatshani akulaba youth akula umuntu omdala bonke bakhululeka bayavota ngitsho le Zambia election commission lamasocha lamapolisa balandela umthetho uphugeni yena ulandela umthetho uphi ukuthi namhla uyi member of parliament noma member of senate kabona ukuthi uyaziyangisa njalo yikungena khona lokugcina ngoba kala party party yakho nayaphela kudala siyabonga amahlaba ezulu ngokusilalela isiphi
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafaswanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe umnumzana Phugeni ithuba lokukhuluma ngalolu daba kesizwe ukuthi yena uthini
Ngiyabonga umsakazi ngibonga ithuba lokuthi ngixoxe lawe ngixoxe nabalaleli emakhaya ngiyawuza umbuzo kodwa ipremise yakhona irongo ngizozama kodwa ukuthi ngisize ngoba it assumes that umuntu engamreplaceayo lo replaceswa ngubaba uChief nabanye abantu bakhethwa bona ayikho into enjalo ku Senate lalaba abaku National Assembly ukuthiwa ngabe PR akukhethwa bona kukhethwa ibandla akula umuntu okhethwayo lapha kukhethwa ibandla ibandla bese kuba yilo elikhetha umuntu limfaki so laba esiba replace le bebekhethwe libandla manje ngoba sebekhutshiwe ibandla baselikhetha abantu yikho uzobona ukuthi lo babudubeko yena njobe ekhutshiwe akukho umuntu osefakwe endaweni yakhe ngoba abantu kuzomela bakhethe so isystem yethu ihybrid system inalaba abakhethwa ngabantu esibaphiza sithi ngabe constituency MP labo vele akukhonto engenzeka bengabizwa kuyalindwa lokho kuthiwa i-by-election ukuthi babisele le nto engiyikhulumayo iyenzekile ngo-2015 ubaba ubithi wehlukana leqembu lethu i-MDCT waqala i-PDP sasesimbiza labangani bakhe eParliament emat north endaweni kawashi sibanda safaka uBheki Sibanda kobulawayo ngesikhathi sibiza ubaba uNhlalo samfaka ubaba uMaphunga so yinto ejwayelekileyo ayisonto entsha le eHarare ngesikhathi esifanayo sabiza umama uSenator Ola safaka umama uMagone umama uMagone wayeranile le Harare for a constituency wangaphumeleli ngo-2013 kodwa ngo-2015 samfaka so ayisonto entsha kodwa ongaziyo yabona uma fika izolo kupolitiki uzohamba eStudio 7 akhulumele phezulu ngathi ukhuluma into ehlakaniphileyo manje umbuzo obusa usithi iMDC thine alliance angithi inkantolo siyixazulile le ndaba ngoba laba phela abazibiza ialliance ungakhohlwa ukuthi bebesebenzisa ama-office eMDCT sisiya ku-election baphiwa 2.8 million US dollars eye-MDCT eyiyo abayisebenzisa ukuthi bawine so inkantolo ithe ikuthola konke lokho yathi manje phela kutsho ukuthi le alliance yiyo leyana okuthiwa yi-MDCT ma kunjalo ibizwa iphethwa ngubani iphethwa ngumama Makhupe ithi ngikwenzele lula kanje ma ungafika wena baba Gandu ufike emzini wami ngoba mina ngingelamandla ufikelwe eziqhwaga ungixotshe mina ungithembise ukungibulala busuthatha ovumuzi wami wena konke lezi sebenzi zami lamadonki ami nakho konke so ukuthi sokubuya input yami le ngesikhathi sokulima uthathe konke lokhana uyelima ulime ngempela lesisebenzi zami uphumelele hayi uthaya amabele ngempela azwayo ingalo yomthetho ngoba inde phela ibisikufinyelela bese ngiviselwa mina endaweni yami sokuyisikhathi sokudliwa phela sokudliwa manje sengiviselwa mina endaweni yami usuthengela ama TV wafaka ama TV walungisa inqola walungisa into eziningi wa extenda lo muzi kwaba lezinye inkomo ngenxa yokuthi phela usebenzisa izisebenzi zami le input yami ukuthi konke lokhu kube kuhle ma umthetho ukukhupha lapha konke kuyasala laphana ngoba ngokwami. So angeke ngithi mase ngisidla, sengisebenzisa lezi zinto sengibheka bo TV konke wena buza usithi ngokwakho. Akukwazi ukuba ngokwakho ngoba ukuthole ngezinto zami obuza uthole ngobudlwangu dlwangu.
Lo ke ngusenator Khalipani Phugeni webandla leMDCT. Isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka 2023 izakhamizi zenkayi lelupane ezingamalunga amatsha awebandla leMthwakazi Republic Party zithi seziqalisile ukukhankasela lelibandla kulezi zigaba. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo walelibandla eMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu, yena othi basanda kwakha ingatsha ze-MRP kulezi ndawo ngemva kokumenywa izakhamizi. Ezinye zalezi ndawo zibalisa iLake Alice, Singeni, Dlawa, Mphakama, Lutsha, Sambo, Lukampa, Nesigwe, KwaMayaya, leMdengelele. Umnumzana Mpofu uthi sebelubhekise eCholocho lupane leBhinga uyaqhuba uhlelo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mpofu.
Sesitholile futhi imbiko besichazela ukuthi lona leli viki sebeqalisile ukusebenza kabasoyi kuhlala phansi, bazasebenza gadalala ekuthini bonke abantu bakithi bezwe kumbe bezwisise ngenjongo yaleli bandla iMthwakazi Republic Party, ngoba libandla labantu, libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufanayo indawo zonke zakomthwakazi.
Okuyikho okwaba yisisusa sokuthi liye khulumisana lezakhamizi kuyini?
Okwasisusa phansi besithola imibiko kulezi zigaba, besifonela abantu abazali bethi bafisa ukuthi sifike sizobachazela kabanzi ngeMthwakazi Republic Party langenjongo yaleli bandla. Sihambile ke sayofika khona, besithola abantu ngobuningi bebuthene befisa ukuzwa ngeMthwakazi Republic Party, sabachazela ke ngokuqhakatheka njalo kokuba ingxenye yaleli bandla. Abantu bakithi basichazele ngezinkinga abalazo ezigabeni ukuthi kwezinye izindawo vele akula ama clinics, kwezinye izindawo bahamba ima ngemide ukuya eclinic more than 60 kilometers, akula network, akula madamu ezinkomo, kweminye imihlubulo ngale kubogwamba akula ngitho izibholane, banatha lenkomo, banatha lezinyamazana amanzi. Yikho ke iMthwakazi Republic Party sifikile khona ngale salalela izikhalazo zabantu, sathatha imibono yabo, saphinda futhi sabafundisa ngamalungelo wabo, ngoba inki into enginanzeleleyo ukuthi abantu bakithi iMthwakazi jikelele kabawazi amalungelo wabo, okuyiyo into kumbe ngithi ithulu esetshenziswa ngozanu labo MDC. Ezilonga abantu bengazi amalungelo wabo, kulula ukuthi beqhubeke bebaqila, beqhubeke bebesabisa njengalokhu iZanu PF isenza. Lapho esihamba khona siyabafundisa abantu ukuthi bebekwazi amalungelo wabo, ama rights wabo, ukuze bezikhulumele, ukuze besukume bezenzele kumbe bekhulume ngazwi linye.
Usekelo lwebandla lenu luyakhula yini kulezi zigaba, njengoba sibona ukuthi sekulamabandla weMDC njalo kulebandla leZanu PF elingani ligxilile endaweni eziningi?
Usekelo lweMthwakazi Republic Party luyakhula ngendlela emangalisayo, ngoba amalunga esilawo ngobuningi ngabantu abasuka kulawo mabandla aboZanu labo MDC. Bayasichazela abantu ukuthi bona lokhe bajoyina la mabandla njalo nje bayababikela izikhalazo zabo, izinhlupho abalazo ezigabeni, kodwa akekho noyedwa owayebancede ngalutho. Kuphela bababona mase kuzavotwa sebebuya futhi bebathembisa okunye, behlulekile ukwenza lokho ababebathembise khona. Yikho ke iMthwakazi Republic Party njengebandla labantu, abantu bayalijoyina ngendlela emangalisayo ngokuzwisisa injongo yalo, ngoba abantu abaningi into abade bengelayo abayifisayo yikukhululeka. Siyabafundisa futhi ngokuqhakatheka kokubhalisela ukuvota kumbe ukuvota. Abantu bakithi abaningi besebelahlile ithemba bethi bona bebengasavoti. Yikho ke basithembisile ukuthi bazabhalisela ukuvota, bazafundisa abantwana intsha, bazafundisa abantu nje ezigabeni emasontweni lapho abahlangana khona ekuthini bebatshele ukuthi sokunebandla lakithi, njalo basithembisile ukuthi bazavota kukhetho oluzayo. Leyo sithole abantu abaningi kakhulu
kulula ababuyileyo basijoyina bathola membership card ngokuhamba nje inkayi lengxenye yelupane yikho ke sesithola njalo eminye imbiko kwamanye ama district afana labo Tsholotsho ama district afana labo Bhinga owange ngale sizabuyela futhi sesiphuma siya khonale ngoba abantu basidinga ngendlela emangalisayo abantu sebezwisisile ukuthi iMthwakazi Republic Party izosilwela sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe sonke inhlupho zethu ziyafanana ngoba abanye bebenika ubufakazi ukuthi bona bebegijima beku MDC bengananzelela ukuthi kugcwaliswa kumbe kukhuliswa umbuso wasemashonaland abanye basichazela ukuthi bebekuzana uPF bengananzelela ukuthi la kuyo iZanu PF yakhona bebengakhululekanga behlala besesatshiswa behlala betshelwa lokhu lalokhu ukuthi ungavela uphume kuZanu PF uzakwenziwa lokhu lalokhu
loke ngumnumzana Thembisani Mfolongashi Mpofu umgcini isihlalo weMathebeleland North kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ushortwave.
Kumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abamela isigaba seMathebeleland South edalela iParliamente bakhathazwe ukuqonga kwenani labantu ababaleka enkambeni ezigcinwa abasakhangelwe ukuthi balegciwane leCoronavirus kumbe bengaba lalo na ezama quarantine center. Leli phephandaba lithi ngenyanga kaNtulikazi lekaNcwabakazi kwabaleka abantu abadlula amakhulu amabili 233 enkambeni NASA Quarantine Center. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi indizamtshina zeZimbabwe sezizaqala njalo ukuphapha zisiya eJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani lonke abasakazi bakaStudio 7 kwindawana zonke zeMelika ndilani lisikhuphela indaba ezintandi siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwenzayo sikhuthaza njalo abalimi ukuthi abalimi abantu kufanele bakhangele ukuba nomkhathi usukhombisa kubana izulu selingasekula anytime lonyana kukhangele ngani ningaphangisa silungiseleni ukulima sifake uvundiso basemini isikhathi sesihambile kuvala izintango ngijike ngikhona ngalo konyongoli ngithi linjani lonke bomalume uBenjamin uSayu umama uNamiriam loSamiriam uthi livuka njani bazali ngijike ngiye esentana kumama unalo ngithi uphila njani mamami omahlaselo namafika loDudu isiphila ndikhokhobe ndingakhohlwa iCOVID-19 ndingayilibali ayikahambi
ngilibingelele basakazi beStudio 7 ngilibingelele nonke ngokusinikeza indaba ezizona esizithandayo siyajabula kakhulu nami ngithanda ukuthi ngikhulume noma nje sensalele emuva ngicela i-audio yami layo idlalwe ukuze ifinyelele kwabakhulu abaphezulu sithi thina singabantu beMathebeleland ngesimo esikhona esenzekayo ekhaya sizwile ukuthi uPresident waseZimbabwe uMnangagwa ungumuntu osehlangene lezinduna zakithi wathatha izinduna wakhuluma ngento yeGugu Round izinduna ezinye zivumile ukuthi indaba yeGugu Round ilungiswe kodwa sithi thina into yokuqala esifuna ukuyazi singabantu umuntu kathengwa ngesintu into esiyaziyo ngibe sengithi mina okokuqala uPresident uMnangagwa uze ngobani ukuthi yena iGugu Round yabulala abantu eMathebeleland. Okwesibili, ngubani owakwenzayo ukubulala abantu eMathebeleland? Into esifuna ukuyazi, sicela okwesithathu bese sicela ukuthi umthetho kawudlale indima yawo, beyenze ama investigation kutholakale umuntu owaba lesandla kuGugu Round ngoba into eyenzeka maduze akukudala kakhulu. Ukuze lo muntu ekwazi ukubhekana lomthetho yiko ukukhululeka kwethu esingaba lakho lalaba abalele bazokuba lokujabula ngoba phela sebanjiwe leso sigebengu esadala ukuthi kube legugu round ukuqedwe abantu bakithi ngibe sengikhulumela okwesine ngithi mina izinduna kazilamandla angaphezulu kwabantu o angaphezulu komphakathi abantu bakithi uma izinduna lezo ezivumelana nabantu bendawo sibe sicela ukuthi abantu bakithi emathebeleleni umphakazi wonke ngikhuluma ngamalanguage kususela esifolo sokugcina eBebridge ukuhlaselwa kwesizwe sakithi singabantu bakamthwakazi sithi thina induna evumelana lokuthi abantu bebhadalwe umuntu kathengwa induna evumelana lamazwi kaPresident uMnangagwa leyo nduna ma abantu bengavumelani lako kazisuswe endaweni ngoba induna kayilamandla ukudlula abantu induna yinduna ngabantu siyacela siphakameni singabantu bakithi silwele amalungelo ethu silelwe izinto zakithi singabantu bemathebeleni ngiyabonga kakhulu Studio 7 lidlale into iaudio ifinyelele ezizweni zonke zakithi bekwazi ukuzwisisa ukuthi ubuhlungu ngikhuluma kanje ubaba mayikhuluma ngomfo wabo uyehlisa inyembezi ngoba wabulawa ekhangele ubaba washisa umfo wabo ekhangele isilonde singayikuphela ngicela engabhadali ubaba
ndibingelela lonke Studio 7 ma journalist ngabalaleli bonke kundawo ngokuhlukana kwaso yazi ukuba umuntu wasemathebelelendi kumbe ukuba umuntu wasemidlands kubuhlungu kakhulu so abantu bananzelela yini ukuthi uMnangagwa iZANU-PF yalambisa abantu bakithi besindebeleni ngiqeda ukubalambisa sesithi manini zolibhadala sikwazi vele ukuthi njengoba belambile bazafuna ukubhadala lezi nduna zakhona so bona bashuthi vele thina emathebelelendi midlands ngababantu bokubulawa siqeda uma siqeda ukubulawa sebeba bekwazi ukuthi bahayi labana siyababhadala awu uyazi ukuba nabantu bakithi kumbe ukuba yibuyithi so awu nkosiyami siyabulawa siqeda siyabulawa bakwazi ukuthi babhadale bazabeya bekwenze futhi bekwazi ukuthi babhadale abantu bakithi ake livuke emaqandeni uvukani mthwakazi umotikha inhlobo losejele wayetshela nyimbo sebutswane yabonga
yini siyabonani basakazi abahle basakazi siyajabula umsebenzi sisenzela wona siyajabula namkuyenti kuye ngiphawule lapha ngendaba yasejinga ngale khanapha
Binjani basakazi baka Studio 7 angiyalithanda kakhulu inkosi ibe lani awuBiden samvotela sibili kodwa lokho asekwenze iAfghanistan ukukhipha amabutho athi abantu besifa haya kusithabisi lokhu
salibonani baku Studio 7 ilohlupho lapha ngugogo angazombe ngiqonde endaweni e-right cela lingiqondise ukuthi ngingakhuluma ngapho uhlupho lwami bantu abami ngugogo labazukulu so ngicela usizo ngilesibaya senkukhu kodwa kangilalutho engingalufaka phakathi ukuze ngikhulise ukungabazukulu
sanibonani sanibonani basakazi abahle abathandekayo njalo ngethemba ukuthi niyaphila siyabonga futhi ukuthi nisaphephile kule corona ngibe ngithanda ukubongela abantu basezambia neqembe belibusa ukuthi sokufikile ilizwi labantu bavume kungene lukhethwe ngabantu ngiyambonga futhi mbona umongameli wakithi ehalalisela umongameli waseZambia ukunqoba nabantu baseZambia ngibuye ngidabukiswe isikhulumeli sakhe esithi abalwela inkululeko bathi bona ngeke bavume uma umongameli nangaba ekhitshwa i-opposition kanti iyiphi leyo nkululeko abakhuluma ngayo bathi bayilwela phela ukukhululeka chaza ukuthi kona umuntu osekhululekile ukhetha laloba yiphi iphathi ayifunayo so manje leyo yona ethi yona iyinkululeko kodwa bathi ibe isala ukuphuma kuposition uma ikhitshwa ngabantu so bakhulile laba bantu abazihloniphe bakhulile kumele sibabonge ukuthi kona bakhulula izwe kuma-coronizer and ilizwe uma selise ezandleni zabantu abamnyama akukhathalekile ukuthi yiliphi iqembu elilungu kungubantu abamnyama abomhlabathi waseZimbabwe akumelanga ukuthi kuyetholakala kusiba nabantu abacindezeli abafana nalaba abathi bona balwela inkululeko abasoze bavuma ukuthi banaphume kutho ukuthi kona bona bazophikisana nezwi labahlali baseZimbabwe and iyinto embi leyo abazihloniphi into abayikhulumayo abazihloniphi okukhulumayo ufiselana le sikhala ngeni komadlambuzi hayi abazihloniphi wasloni pempela sekela wasloni pe inkulule kwa kulunywa ngekembele wani kukulunya isizwe sonke sabantu abamnyama isa zikulula esizwe nesimhlophe ukuthi lipi qembu MDC MRP izapu izani ewinile kufanele yamkelwe ku transfer ipower indlela elisizotha kusamelanga ukuthi kuliwe black and black uma bethi ngeke bevume bachaza ukuthi wena we have to fight against each other bakhuthaza leyo nto kuyikwehluleka kwabantu lokhu ende kuyikuswela ingqondo kwabantu abadala ngikhuluma amazwi osu ngiyaxolisa ukuthi ngisho njalo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele-Melika lokhu liqansa kulandela ukumemetheka komkhakha we-Delta obikwa usuyiwo osuhlasela iningi laleli lizwe. Okunye ukubangela ukumemetheka kwegciwane leli ukuthi balokhu bebaningi abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-coronavirus. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kusobala ukuthi igciwane leli le-coronavirus lilapha ukuzophila lathi, akusigciwane elizomane liphele nje kalula kanjalo. Mina igciwane leli ngilifananisa legciwane le-flu esilibonayo every year, ukuthi abanye abantu la e-America bathatha ama-flu shot every year ukuthi ba prevent iflu. So i-coronavirus ngokubona kwami the way engakhona igciwane lela lokuthi sesizophila lalo for iminyaka eminingi kakhulu, kuzomela sijwayele nje ukuthi siliavoid kanjani. Njalo futhi ngokubona kwami, ngoba even lama vaccination la wakhuluma ngawo abasho ukuthi ayaliqeda igciwane leli. Ama vaccination la siza i-immune system yakho ukuthi ilwisane lalo igciwane leli. Angiboni ukuthi ikhona i-vaccination yokuthiwa iyalibulala life du igciwane leli. So ama booster shots la abakhuluma ngawo, mina ngibona kuyinto ezoyenzeka every year, kuzomela abantu ba boost ngoba i-vaccine le khona akwaziwa lokuthi i-survive isikhathi esinganani emzimbeni wakho before unide enye ishot ukuthi i-immune system yakho iqhubeke ikwazi ukulwisana ligciwane leli. So mina ngibona ama booster lawa kuyinto ezoba khona every ye abantu kuzomela bathathe amashoto nalawa ukuthi ba prevent igciwane leli.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Udaba lo coronavirus ukuthi yadabuka kuphi, I think liqakathekile kakhulu ukuthi kwazakale ukuthi yini eyenzakalayo ukuthi size sigcine siligciwane leli. Ngakho ngithi mina ludaba kumele lukhulunywe kakhulu ukwenzela ukuthi ama-scientists akwazi ukuthi sizopreventa kanjani enye i-outbreak efana laleyi. So ukuthi ma kuyukuthi i-coronavirus le yaphunyuka kulebhu lapho ama-scientists ayezama khona ukuthi a-study nje ukuthi ama-virus la a-behave kanjani, I think kumele bacace ukuthi yakwaba ingozi i-virus le yaphunyuka elebhu than ukuthi kube kufihlwa, ngoba the more bezama ukuthi bafihle ukuthi i-virus le yadabuka kuphi, I think ku-create ama-conspiracy abaningi. Njengoba sisizwa abanye besithi maybe yacreatwa ngamasibomu ukuthi ibulale abantu. So mina ngibona ukuthi i-investigation ibalulekile ukuthi kwazakale ukuthi i-virus le yadabuka kuphi kanjani, lokuthi sekwenzela la kusasa ukuthi ku-preventwe izenzakalo ezifana lalezo. Ma kuyikuthi yadabuka ngengozi ku-laboratory otherwise ma kuyikuthi bathi ayeqa from omalulwane, well lakho ma kuyikuthi iliqiniso lakhona kumele sibe kwazi than ukuthi kube yimfihlo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 echingweni esedolobheni le-Reston eVirginia. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlongo zendaba ebesilazo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi usenator Khalipani Phugeni owe-MDCT kacacanga ngokuthi engaba wangena ngudlu na edale lephalamende. Kodwa yena uPhugeni uthi usenator beproportional representation njengaye bakhethwa libandla haji uZulu. Esilugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.